iqulalele elakhethwa lidale leparlamente ukuthi licubungisise ukuthi uMongameli Ramaphosa wephula umthetho na ngendlela aphatha ngayo ukutshontshwa kwemali eplazini lakhe lithi kuningi akwenzayo okhombisa ukuthi wephula umthetho. Lithi okokuqala wephula umthetho wenqabela uMongameli ukuthi aqhube inhlelo zamabhizimusi ngesikhathi engumongameli welizwe. Wabuya njalo wephula umthetho wokumangalwa kwamacala ngemva kokwehluleka ukuyavula icala emapholiseni kulandela ukutshontshwa kwemali eplazini lakhe. Lithi njalo wasebenzisa amandla akhe ukwedlulisa amalawulo ngokusebenzisa abalindi bakhe nemali kahulumende ukuzingela labo abantshontsha imali yakhe. Ngokutsho kwesisekelo sombuso wakwele South Africa, ukwephulwa kwale mithetho kuyizizathu eziqinileyo zokuthi uMongameli abanjwe ngamandla kwehla esikhundleni lesi kumbe axotshwe umsebenzi. Ingcitshi kwezemthetho University of Cape Town uMnumzana Richard Calland uthi uMnumzana Ramaphosa usephakathi kwetshe lembodo.
When a finding such as this is made against the sitting president, there's only one implication, is decide whether to resign or whether they should await a process that may lead to a similar conclusion.
Uthi la macala abhekane lo Mnumzana Ramaphosa makhulu kokuthi kufanele akhethe ukuthi azehlele esihlalweni kumbe ehliswe. Igqweda leZimbabwe uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi okwenzeka kwele South Africa ukukhombisa ukuthi umthetho uyalandelwa. Uthi into efanayo kufuze yenzakale eZimbabwe lapho kusanda kuvela ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uphe amalunga edale leParliamente labaphathe intambo bakhe izikwelede ezithethwe esikhwameni sikahulumende okungekho emthethweni.
Kukhomba khona lokho ukuthi umthetho awulandelwa ngoba laba bantu esikhuluma ngabo kunomthetho ohambisana nokuthi baholelwa izimali ezingakanani ngokomsebenzi abawenzayo. So asazi ukuthi le mali ingeyokuba khokhela mhlawumpe ukubafumbathisa phela ukuthi bangaze nabo bamdonsela emthethwandaba mhlawumpe ngoba bebona ukuthi uhlale sephula umthetho ukuthi mhlawumpe imali yokukhwabanisa ukuthi abathenge ukuthi bahlale bethule. Ngoba asikho esinye isizathu esingasithola esokuthi izwe lingathi lixake kangange ezezimali uMongameli abesephisana ngemali engaka.
Unobhala jikelelwe bandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi okwehlele uRamaphosa kukhombisa sobalwa ukuthi amabandla alwela impi yenkululeko awenelisi ukulandela umthetho.
Isikhathi esiningi kugcwele ubukhohlakali, kugcwele ukubanga izikhundla, kugcwele ukwehluleka ukuthi ngubani ozathatha komunye, okwenza ukuthi izakhamuzi kumbe sithi thina abavotayo babone angani kwakungalwelwa ukuthi abantu bakhululeke umnotho ube sezandleni zabo, kodwa kwakulwelwa ukuthi abalutshwane badle.
Lesihlakalo senzeka ngesikhathi lapho ibandla le-ANC likhangelela ukuqhuba ukukhetho lwenkokheli zalo ngomphalakazi wenyanga ezayo. UMnumzana Ramaphosa uncintisa esikhundleni sokuba umkhokheli waleli bandla okwehlandla lesibili. Amabandla aphikisayo athi uRamaphosa kufanele ehle esikhundleni sakhe. Lengenye izinkulumo esivela lasemalungeni ebandla le-ANC ogoqela lesiphathamandla saleli bandla uNkosazana Dlamini Zuma, yena laye ukhangelela ukuthi angagcina sencintisa esikhundleni sokuba umkhokheli. Kodwa-ke esikhulumeni sebandla le-ANC uMnumzana Phule Mabe utshela bezindaba ukuthi ikomiti enkulu yaleli bandla izaqhuba umhlangano lamhlanje ntambama ikhuluma ngalolu daba. Kusenjalo ofisi kamongameli Ramaphosa yethula umbiko esithi usephakathi ukubala umbiko owethulwe liqula lengcitshi leli, kanti-ke kungekudala uzakwethula impendulo yakhe. Ministro 7, Johannesburg, South Africa, ngingutuso Khumalo.